Indodo Mthipha oyekhankasela ukuba uMnumzana Sesia Kasukwere angene kukhetho lukamongameli ngomnyaka ka-2023 ngomunye wabafisa ukuba umsekeli kamongameli uRetired General Khunza Ntino Chiwenga angene esikhundleni sikaMnangagwa ngo-2028. Uthi kulihlazo okuzanywa ngamanye amalunga eZANU-PF afuna uMnangagwa ahlale embusweni.
Mina njengomuntu omutsha njalo ongunobhala jikelele we-General Chiwenga Voluntary Supporters Association, ngithi le nkulumo ka-2030 yokuthi uba uMnangagwa aqhubeke ebuse esembusweni kuzofika u-2030, njengomuntu omutsha ngibona ngani bayasihlolela. Thina njengabe-General Chiwenga Voluntary Supporters Association sithi khona ubaba uMnangagwa isikhathi sakhe sokuthi aphumule ayedlala labazuku beplazini lakhe sesifike.
UMnumzana Matthias Mdlunga owayekubandla le-Citizens Quality for Change elalikhokelwa nguMnumzana Nelson Shamisa uyakusekela lokhu.
Labanye abazabe bekhuluma lokhu ngibona vele ukuthi kuzaba lenkinga and kuzaba lama-strikes, kuzaba lokuhluphana lokutshayana nabantu abangafuniyo because abantu vele lokhu abafuni ukuzwa. Kulezinye izinto esifanele ukuthi sibe sikhangele zona, izinto zendlala ukuthi singathola ukudla njani.
Baningi abatsha baphikisana lokwenziwa ngamalunga eZANU-PF athi uMnangagwa kumele ahlale embusweni. URaymond Dube okuhlangothi lwabatsha kubandla le-Movement for Democratic Change ekhokhelwa nguMnumzana Douglas Monzola uthi kuqakathekile ukuba abatsha bebambane ukuze kuzinjwe okuzwana libandla elibusayo. UDecent Collins Bachila omele iluvele emakhandeni edayele ephalamende layo iyakusekela lokhu.
Kungabi lo muntu ozabusa ngokuphela lokho sibili. Yinto enhle ukuthi njengokubana isintu sithi kusinwa kudidelwana, sincedisaneni sinjengabantu ukuthi sikwenze lokho kubonakale, sibe lati le experience ka-former president ophumileyo ngoba isikhathi sakhe sesiphelile waphuma ngokuthula.
Abamele inhlanganiso ezizimeleyo labo bathi abakubandla leZANU-PF abafuna ukuba kungenziwa i-referendum lokhetho ngo-2028 njalo lokuba uMnangagwa aqhubeke esesikhundleni bafuna ukwephula isisekelo sombuso welizwe. Kungaguqulwa isisekelo sombuso welizwe osesikhundleni sikamongameli okwamanje kavunyelwa futhi ukuba angene esikhundleni lesi. U-Asifunye omele inhlanganiso zabatsha phansi kwenhlanganiso ye-Crisis in Zimbabwe Coalition uthi sesifikile isikhathi sokuba abatsha bazibumbele elakusasa ngokuphikisa ukufunwa ngabasekeli bakaMnangagwa.
So kuyasizwisa ubuhlungu and akusiphathi kuhle ngoba ngama-opportunities okumele ebuya kubontanga lathi sibe sithola ama-elevation, sibe sithola ama-promotion ngoba nxa abanye beretire kusho ukuthi kulabanye kumele bengene.
Kodwa uThawula Isandishaya isikhulumeli sohlangothi lwabatsha kubandla leZANU-PF esigabeni seHarare uthi kumele abatsha bezinike amakhwapha. UMnangagwa usekhulume kaningi ukuba kafisi ukuqhubeka esembusweni kodwa ezinye ingcwethiko zombusazwe zithi amazwi akhe la ngokuvala uzulu amehlo ngoba kukhanya efuna ukuqhubeka esembusweni. Udaba lolu lwakhulunywa emhlanganweni we-Annual National People's Conference lapho okwathatha isinqumo sokuthi uMnangagwa kumele aqhubeke esembusweni kuze kuyefika umnyaka ka-2030. Abanye abalwa impi enkululeko lamanye amalunga eZANU-PF batshaya phansi ngenduku besithi kabavumelani lakho lokhu ngoba uMnangagwa usehluleke ukubusa eleZimbabwe. Ngimele i-Studio 7 News eHarare, ngimnomzana uMlondolozi Ndlovu.